ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kwesihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 19 kuMabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Elebotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqhakathekile ukuthi alizame ukuthi liqhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko kulangale e-embassy ezidinga usizo.
Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudani lapho uhulumende weZimbabwe akhuthazwa khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
Ibandla le-CCC lihlolisisa amagama alabo abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo velimele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Botswana lithi ele Zimbabwe kumele liqhube ukhetho olungeladlakela njalo lube ngolukhululekileyo lonyaka uma lifisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba bezevula amabhizimusi achiyeneyo. Kubika umqondisi Dube.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Gladys Mokawa, umabhalani kahulumende wakwele Botswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe, oba yisikhulumi ekade singumhlonitshwa izolo ntambama eHebron ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mokawa uthe uqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzachiya kungela kuthandabuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to note that the SADC Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncements have been positive.
Ikula leSADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazo uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho-ke kangibona ukuthi bayenelisa ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti-ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilo abalunqobayo. Olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho-ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Kusenjalo uMgonweshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi ukuthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezetheswayo leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
grief. Izenzo zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa. Akula muntu ongabasola. Esekuchoyo ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona.
Ukuthazelela uzibuse Hebron uyicebile Malaba uthi kunengi abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile.
Kufanele inkululeko ikhona, sikhona empeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe freedom yokukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza, I mean ngezinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje but also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto asina yona leyo independence esiyifuna kodwa ngiyethemba sizofika khona.
Ocubungula ngezombusazo umnuzana Zenzo Moyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale namhlanje. Labo esithi thina ba sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo.
Bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi intambo bakwamanye amazwe abasebenzela kwele Botswana. Iziphathamandla zeZimbabwe le Botswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela ukuqatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo okuhlenga kumbe ukuvikela izizalwane zakhe ezihlala kweleSudan lapho sokuqhamuke khona impi eqale esigodlweni salelo lizwe iKhartoum kumalanga amahlanu adluleyo. Ukulwisana phakathi kwenhlangothi yezimbili zebutho lokhu bekuqhubeka esigodlweni namuhla. Amabhomba edubuka ndawana yonke njalo kubonakala lezakhiwo ezitshayo. Amazwe agoqela ele Japan lele Germany azise namuhla ukuthi aphakathi kwemizamo yokuhlenga izizalwane zawo. Abalwisanayo kulimpi zinhlangothi zebutho ezimbili. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube uthi uhulumende weZimbabwe laye kumele athathe amanyathelo.
Ngobunzima obuseSudan lokho esikhangelane lawo sokuloko kwaqala ukulwisana phakathi kwama-generals la ayo ahluthula umbuso lokho esikubiza ngokuthi i-coup d'etat. Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko khona ngale embassy ezidinga usizo. Ngoba kakhulu nxa ukuthi kuya kunje nxa kulezimo ezifana lezana lezi abantu ababedinga usizo kakhulu kuvame ukuthi basebenzise ama embassies ayiwo adlulisa umbiko masinyane kohulumende okuyi umsebenzi wawo ama embassy asemazweni ahlukeneyo. Kodwa ke ngokunjalo futhi ngithemba ukuthi labo abantu abakhona ngale izizalo zeZimbabwe kweSudan bakhona ama influential people abahlala labo khona ngale within the community beside ukusebenzisana le embassy abengiyenelisa ukuthi nxa bengayeni uhulumende aqhumane labo khona ngale abantu esazi ukuthi ngabantu abavame ukuthi babe ngabadlulisa imilayezo noma nxa kuwukuthi khona imbiko edingakalayo ukuthi idluliswe phakathi kwabantu lohulumende noma isiya kuma-embassies. Ngabanye abantu njalo bangabasebenzisa bona labo ukwenzela ukuthi kuzwakale noma kweneliseke ukuthi kubonakale ukuthi bakhona yini abaZimbabwe abadinga usizo bahambe bayekwenyulwa bayekhitshwa kulo bunzima lobo bukhona ubuseSudan.
Indaba yokuhluthuna intambo zombuso leDube siyazi ukuthi abalwisanayo laba abakhokheli benhlangothi ezijiyeneyo zebutho bahluthuna intambo zombuso kwasekuqaleni kathesi sebesilwabona bodwa Zimbabwe siyazi ukuthi ngo 2017 ibutho lahluthuna elalo intambo zombuso lagenqula umgabe. Kulesifundo yini esingafundwa yiZimbabwe nxa sibona okwenzakalayo kwele Sudan?
IZimbabwe baba unkomo fanele ukuthi ifunde kakhulu ukuthi indaba yokuthi kuhluthunwe umbuso into engalunganga ngoba izala izinto eziningi. Izala i-civil war efana lama-civil wars esesiwabonile kwamanye amazwe amaningi. Nxa sithi siyakhangela kusuke kuyukuthi lelo lizwe kwaqala kanjalo kwahluthuna umbuso kwathi ngemva kokuhluthuna umbuso kwangasavunyelana kuhle. Ikakhulukazi khona ngala ama-general kwagcina sekusiba yiwo agcina omunye sesiba leyakho i-fraction omunye wabe leyakho i-fraction osekugcina kusenza ukuthi kube lama-civil wars esigcina sawabona echiya abantu abaningi behlulukelwe kakhulu abanye abantu abaningi sebefelwe izihlobo ngento engafanelanga sekusiba le civil war into engasalunganga eminyakeni yakulamalanga ngoba ilizwe leZimbabwe njengoba sikhangele lilizwe elisadinga intuthuko eningi engakhangelelanga ukuthi ngitshola kancane kube lento engadistructa ilizwe leZimbabwe libuyisele impilo yezizalwane zeZimbabwe egangeni njengalokho esakubonayo ngesikhathi sempi.
OMelika lamanye amazwe siyabona ukuthi bazama ukulamula inkunzi ezilwisanayo lezi ezilwayo. Singabona iphela leyo mpi maduze yini njengoba sike sabona kuthiwa sokuvunyelweni ukuthi hayi kubekwe phansi isikhali kodwa siyabona lokhu ezikhala zisiya phambili.
Ilizwe leMelika angiboni ukuthi lingenelisa ukuba ngumlamuli kulomvukela ngoba esikhathini esiningi silokubona ukuthi ezinye izinto iMelika ilokulwisa ukuthi yelamula kodwa kugcinele kugcine kungasahambi ngendlela efaneleyo. Engiboni ngathi ilizwe amazwe awe AU noma ngithi labo SADC lamanye nje labo ECOWAS yiwo amazwe angathi mhlawumbe angaintervene abangayenelisa ukuthi bathi ukuthola isolution babe ngumlamulankunzi kulokho okwenzakalayo.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekwele bilitane. Sixhume isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Livit Mugejo ukuze sizwe ukuthi kulamanyathelo asethethwe yiZimbabwe yini ukuhlenga izizalwane zayo kwele Sudan kodwa wathi kumele sikhulume lesigodlo seZimbabwe khona le kwele Sudan. Imibuzo esiyithumelelo leso sigodlo ayikaphendulwa. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, i-CCC, namuhla lingene kusuku lwesibili lokucubungula amagama amalunga alo asanda kukhethwa nguZulu phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection process. Afisa ukuncintisa kukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweven Chiroza uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kugqathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
Unkosazana Thokozani Khuphe ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni seumguza uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njengoba likwazi ukuthi abantu banominethwa bathe sebenominethiwe kathe sebebuya ke sebezofila ifomu yama-credentials abo lokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo bebisa ama-CV yabo sesikuhlanganisa ke sesikubeka. Uhlelo luhamba kuhle kuyomangalisayo. Siqalisa izolo namhla silethemba elokuthi kusiyatshaya u-5 siyabe sisiqedile abantu babe sebeqedile
elinye njalo ilunga lesicc umnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugcitshwa namuhla kobulawayo
vetting officer iningi responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni esika hulumende that is local government le national government lapha silama vetting officers are 3 silo mama oyedwa umfundisi njalo lo munye ongumfundisi wabusifanda lami hayi ukuhlelo lokuhamba kuhlesibili yes sikhangela ukuthi siqede namhla ngo 5 o'clock
obesamukela incwadi zamalunga eCCC emadobo umnumzana Abednego Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu
siku triple C kade sikulohlelo loku selecta ama candidates yeso lilo esiphezulu kalo kathesi kwenziwa ilizwe lonke so far mina lapha kade ngisebenzela khona emadobo hayi kuhamba kuhlesibili akuna problem
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usona indlela ibandla leCCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila
sekuthiwa kule nomination ubani oza nominator so sekukhanya ukuthi bona labana vele uwa city esithi abasezikhundleni bona labana ama MPs avela khona yibo abayabe le information yibo abayabe lolwazi bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo yonke information ikibo yibo basinominatayo for instance ngingakhuluma ngendawo esema reserve ngalo ngeke ngaba khona ngeza ke ngikhulume ukuthi kungapi kwele Matabeleland North bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi umbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni kodwa
ibandla leCCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries kobulawayo kulezigaba ezilithumi lambili leziqinti ezingamachumi amabili lasificamunwemunye ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eCameroon lithe lilwisana kakubi lamalwe icatsha eBoko Haram. Lithi amalwe icatsha la asebhidlize imizi eminengi duzane lomngcele walelo lizwe lele Nigeria. Ele Ukraine lithi selithole izikhali zama-Patriot missiles adingwe kwele Melika. Ilizwe leli lacela uncedo lwezikhali lezi ukuze lilwisane kuhle lele Russia. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Victress Matutu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo uxoxa ngohlelo lwabo lokuncedisa amankazana.
Ngibonge Dube, bekunhlangano yeZim imbokodo siyazakala kakhulu ngokusiza ikakhulu ezikoleni zemaphandleni ekhaya eZimbabwe. Lalo basiza ngela South Africa kodwa sisiza kakhulu abantwana emakhaya eZimbabwe. Ngikhuluma nje mhlaka 8 kulena linyanga mhlaka 8 April ngoMgqibelo. Inhlangano yayinyusiwe komunye umcimbi wathi khona owenduna uDakamela phansi le-enkayi. Siyinhlangano besihambile khonalo. Njengoba sikhulumisiwe sacabanga ukuthi njengoba sinyusiwe ngeke sihambe sibe ngesizandla. Njengabomama ngeke nje sifike ebantwaneni ngafela ebomama nje khona ngabe singakhathanga lutho. Sahamba ke siphethe amathezi sasika khona ngabe isipho esisibisayo koDakamela ngama-sanitary pads sanikeza abantwana abangamantombazana bonke bekhona lapho ama-sanitary pads. Loba nje ukuthi mbobo ngasowethu nje sinyusiwe kodwa sikubone kufanele ukuthi angeke sihambe sibe ngesizandla. Sifike senza lokho esidume ngakho sathiya sinikeza abantu abangamantombazana ama-sanitary pads bahlala bejabule kakhulu. Ngesekho mhlaka 9 besivele sibesihlele sisiya esikole sisekhezi. Mbezi ngaphansi kwenduli Malaba kwesigangatha iSaint Sebastian Secondary School.
Yes, ngathi khonapho ke belilandani esikolo leso.
Okay, bese vele sile hlelo lethu lokuthi sihambise ama-sanitary pads bekuyise sekuyisikhathi sokuthi siwahambise eKZ. Ngoba sibe member yethu ezela khona efundeni iSaint Sebastian. Esikwenzayo ukuthi amalunga wonke silawo anikeza back to indawo abakhulele kizo ngakunikeza ama-sanitary pads. So ilunga liyakhetha ukuthi hayi mina ngikhulele endaweni enje ngifunde endaweni enje. Ngoba sekulithuba lami ama-sanitary pads awahambe lapho engifunde khona. So eKZ sihambisa iSaint Sebastian lapho kufunde khona omunye wamalunga ethu usithole kuhle Malaba owakhona ngale endaweni yakwaMalaba.
Balamukela njani khona ngapho lapho elihamba khona abantu ezigabeni ezijene?
Ngokuya lokho sikhula ukwamukeleka kwakhona kuya lokho sikhula lakho kusiba kuhle kakhulu. Ngangingabeka ngithi eKZ kade siye khona eSaint Sebastian samukelwe kahle kakhulu sithole silungiselele kakhulu. I-SDB ikhona, umlisa wendawo usigangatha ubekhona, amasobho wendawo wonke ekhona, ama-village health workers, izakhamizi, ama-teacher. Siyamukeleka kahle kakhulu, abantu basala bebonga benoma kakhulu umsebenzi esiwenzayo nalokho esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana ama-sanitary pads. Abantwana ngikhulume ngabo, abanye nje vele uthole ukuthi umntwana umbuzo ukuthi i-sanitary pad yalazi athi vele into engingayaziyo uzaqala ukuyisebenzisa ngoba sesifike lawo thina njengenhlangano yembezeni yembokodo. So lokho nje kukodwa nje kuyasibona ukuthi mthe sikwenzayo abantu kuyabajabulisa njalo kuyathinta impilo zabanye abantu.
Lina liwathola ngaphi ama-sanitary pads lawa?
Ngakutsho ukuthi inhlangano yezivini imbokodo inamalunga. Sikwenzayo okokuqala indlela esikoleka ngayo ama-sanitary pads ukuthi ngenyanga masisiya umhlangano sinomhlangano esiwenza kanye ngenyanga kanye ngenyanga. Masisiya emhlanganweni ilunga lelunga kumele libuye liphethe amaphakethi ama-sanitary pads amathathu ngenyanga ngenyanga. Bese kusuka lapho ukuthi siyaphuma sihambe sicela kulaba abasicela kibo ukuthi sicela ama-sanitary pads. Kwesinye isikhathi siyokuya emamoli siye kumantela sicela kuye wonke umuntu ophuma emoli ukuthi hayi besicela iphakethi le-sanitary pads. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi indlela esiwaqoqa ngakhona. Lapho nje esibona kule thuba lokuthi lapha singathela ama-sanitary pads siyangena siyacela ebantwini. Into engiyithandayo ukuthi abantu masicela baningi abantu abasisapotayo kakhulu amakhampani amaningi ngabala nje ukuthi sibe amakhampani amanye nje sikuya futhi siyahamba kube nebhokisi abasinikeza lona abasinikeza le-transport yokuthi siye lapho esiya khona. Konke lokho nje sikunikeza luxhaso luvele ebantwini ngakithi.
UNkosazana Victress Mathuthu ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo obexoxo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amabandla okholo lesiKristu athi aloke eqhubeka ngomkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo. Amapolisa athi asebuphe abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5245 iselokhe esungule umkhankaso wokubopha abaphatheka ekuthengiseni lekusebenziseni lezi zidakamiswa. UNkosazana Rumbizai Mbewe obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso kugatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uchasisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-NEA program leyokuthi sizama uku-raise awareness kubontanga ukuthi umfana siyehlisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengama-church sezingele phezulu kube yithi esiqalisayo because ama-youth lawa asema-church ethu. So it's easier, kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezima zi-Christian Alliance silama i-structures kuma-areas esisebenzela yo labo bakhangelele ukuthi babe lenhlelo zoku-raise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse. Njenga emalangeni lapha emashungu amayeko emashungu bakhangelele ukuthi babe le-awareness campaign yabo but indlela abayenza ngazo yinyeke ukuthi khonkhona bafinyelele lama-youth bazwisisane ngendlela ezi-youthful njengithibona baplana ukuba le sports guys is a sports tournament. So the tournament in a level can be to raise the awareness that couldn't allow any ngokuthi ama drugs so ithathethi ke sizenza izinhlelo nje ezikhubekela phambili nezigaba nezigaba.
Inhlelo lezi ziyaphumelela yini, ziyafeza injongo yazo njalo likubona ngani lokho?
Owakhathesi angeke sathi ukuthi kuyaphumelela yini ngoba into esisanda yiqalisa anti. So I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya, but esikwenzayo ukuthi sisesizanile ukufinyelela kumntanga esili-access kibo kuma-areas ethu. Ngokuya ngesikhathi singabe sesinama-results athanje ukuthi hhayi ihlelo leziyasebenza and hhayi azisebenzi.
Kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu?
Esesike sakhuluma labo bakhanya into yakhona bayizifisahlukile, but uhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye esihlangana labo ngabantu asebe-already in-treat and ukuthi lizisane labantu abanjalo it's a process, you know. I saw one day thing, but hhayi bona besesike sahlangana labo hhayi bakhona abalakho ukuzwisisa.
Phakathi kwalabo bantu abaningi ibaba ngabafana kumbe ngamankazana?
Abaningi bangikhuluma ngabafana ikakhulu, abafana yibo abaningi. Amankazana akhona nje but babitshane, yike sibalinganisele abafana, kanti abafana yibo abaningi bangikhulu.
Lilazo ezinye yini inhlelo ezingayisizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana labo mathupha?
Ezinye inhlelo esilazo ukuthi kulabantu esebenza la ama-referral partners ukuthi abanye sibabonayo ukuthi lokhu kungakhezukethu, then we refer them to ama-institutions esibona ngani bengabancedisa like for i-counseling. Even abanye abafundisi esebenza labo befintrained ukwenza i-counseling, so labo also refer them to ama-pastors esebenza labo to get counseling besides ukukhankasa emgwaqweni. But we have ama-counseling sessions then lawona la ama-referral partners to endaweni lapho abangathola khona usizo.
Lo nkosazana Rumbiza Imbewe obona ngokwethulwa kwemibiko yenhlanganiso zabatsha kubandla leZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngozibuse onanzwe eZimbabwe izolo. Nxa lifuna ukuphatheka kulolu hlelo lifake imininingwane yenu ekhasini lethu le-VOA Ndebele, lingaya njalo ku-VOA Shona. Sizigqibe ngebezihamba phambili. EleBotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe olungeladlakela. Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudan, lapho uhulumende weZimbabwe asekhuthazwe khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lihlolisisa amagama abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.